akumangaliso lokho esikubona eMozambique ukusenzakala ngoba ngangabe abantu bengasuthisekanga ukuthi ukhetho luhambe ngendlela efaneleyo bayatshengisela bangene emgwaqweni njengalokhu sikubona kuyisifundiso kuyimfundiso njalo kuyinto eqakathekileyo ukuthi abaholi be-Afrika bakufunde khona lokho labamazwe amanye ukuthi abantu bafuna ukhetho olukhululekileyo oluzathi nxa selubanjiwe imphumela yalo iveze lokho okuthandwa ngabantu.
Wena ubona ngazani kuyaphetha ngani kulokho okwenzakala eMozambique?
Bazamele bakulungise khona lokhuyana okwenzakalayo ukuthi abantu abanengangana babatshaya indiva bakusoze kusebenze. Kuzamele benze lokho okuyikho okufunwa ngumthetho weMozambique. Uma ukhetho lungahambanga ngendlela ekhululekileyo kubanjwe ukhetho olukhululekileyo. Uma endaweni yokhetho olukhululekileyo kungabanjwa ngumthetho olukhululekileyo kuyabe kungamukelekanga emthethweni weMozambique, kuyabe kungamukelekanga ngendlela okwavunyelwana ngayo ku-SADC, kuyabe kungamukelekanga ngendlela okwavunyelwana ngayo ku-African Union, kuyabe kungamukelekanga ngendlela okwavunyelwana khona ku-United Nations. Ngakho-ke ukhetho olukhululekileyo lwavunyelwana ezigabeni ezihlukahlukeneyo, lumele lube seMozambique, lube seZimbabwe, lube se-Afrika yonkana, lube semhlabeni wonke jikelele. Ngakho abantu beMozambique are not demanding, abaceli kabafuni into engekho emthethweni, yinto esemthethweni weMozambique ngokwayo.
Ye, kodwa siyakwazi SADC African Union abajalanga ukuthi bangenele nxa sokuthi bazangena kumbe basoze bengena.
Angiboni ukuthi bazangena ngaphandle kokuthi nxa kuyabe sokusifa abantu abaningi. Ngakho abantu beMozambique akufanelanga bakhangelele ukuthi kukhona ozavela kwenye indawo ongumsindisi, kumele bazisindise bona. Ilizwe ngelabo, ikusasa ngeyabo, bangahlala inde akula lutho luzabuya. Kumele bayisukumele into abayiqolelwayo, bayasukumele amalungelo abo, bayisukumele iconstitution yabo, bayisukumele imithetho yabo njengabantu beMozambique, bengakhangelelanga ukuthi ukhona ozavela eZimbabwe, ozavela kuSADC, ozavela kuAfrican Union, kumbe ozavela kuUnited Nations ozabuya zobasiza. Akakho, akakho kasozatholakala njalo.